So we see card descend about VOA in the belly.
Nivuka njani mtuwa zomuhle, siyalamukela kumsakazo West Studio 7 namhlanje ngolwesine mhlaka 22 Ntlolanja 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, omunye wabakhokeli bebandla le-MTCT uthi ukulwisana kwenkokeli yebandla leli sokufike kusigaba esibi kakhulu.
I-violence yakhona isiqamba amagama amanye angalunganga anjengokuthi ama-disident ihamba nemathebhelelendi.
Omunye njalo uthi konke lokhu kungaphela nxa unkosikazi Gquduzane Gube engasebenza kakhulu lomnumzana Nelson Tamisa.
UTamisa unesapoti eningi kakhulu, so yena ngabambani naye khonaphana kunganoma ngaba ngumsebenzi kaTamisa kuright kulungile, but into eqakathekileyo ukuthi ababambane. Okunye sizokubona uhamba kwesikhathi, kodwa manje singabambana as a team siyawina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abalandeli bebandla le-MTCT bathi inkokheli yabo elwela isikhundla sikaMoyi uMorgan Tsvangirai kumele bakhumisane umlota ukwenzela ukuthi ibandla leli linqobe eleZANU-PF kukhetho oluzayo. Abalandeli abaningi bathi kabasakwazi ukuthi benze njani ngenxa yokulwisana kwabasekeli bakamongameli abagoqela unkosikazana Thokozani Khuphe, umnumzana Nelson Tsamisa lomnumzana Elias Mutsuri. UMagube uphose wasuselwa amanqe ngabanye abalandeli bebandla leli ngelanga kungcwatshwa uTsvangirai eBuhera. Lokhe etshaya phansi esithi uTsamisa wesaba ukhetho olungenziwa emhlanganweni we-Extraordinary Congress. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Muzi Ncube onobhala jikelele webandla leli kwele Melika. Uthi sokuzalele ingwe ku-MTCT.
Bona into yakhona mnumzana Dube iloku yangiswa kakhulu kubandla lethwe le-MDC lele belikhokhelwa ngubaba uTsvangirai, ngoba nxa sokufike esibangeni sokuthi sokule violence sibili, and i-violence yakhona isiqamba amagama amanye angalunganga anjengokuthi ama-disident ihamba nemathebhelelendi, uyabona ukuthi inkulumo ezinjalo zitshengisa ukuthi kusho ukuthi ibandla leli abanye abakilo abakho kilo ngenhliziyo ezifana labanye bonke, ngoba nxa kuyikuthi sifuna ukuthi sithuthukise iZimbabwe njengabantu abaprogressive, akumelanga ukuthi sibe sikhuluma amagama anjalo, ngoba akusakhi lokho sibili. We are just focusing on the negative instead of i-constitution MDC eyetsho ukuthi khona okumele ukuthi engene esihlalweni ngubani, ukuthi isekele ukuthi thina sili bandla le-MDC sisekele ukurespecta umuntu ongunkosikazi ole-mandate, singamsupporti entweni esobala. So kuyabe kusehlisile kakhulu thina njengebandla le-MDCT, ngoba lokho kusho ukuthi phela bonke abantu abesifazane abaku-MDCT le angeke bekwanise ukuthi bethuthuke bephumelele bekhwezwe phezulu.
Lo kunjalo Ncube, uyakhuluma ujaha lowo uNelson Tsamisa uthi wabiza yena umhlangano we-National Council abantu ababuyanga, so bengasabuyanga yena wathi sokuyinhlanhla yakhe sokumele ukuthi kuhambe ngendlela okwahamba ngayo. Lina likubamba njani khonokho kuyiwa phambili?
Hawu, into elula leyo phela Dube. Okwenza ukuthi khona ama bengahambi ku-National Council leyo yikho konoke sikubone kusenzakala kathesi lapha ngomngcwabo kaTsvangirai, ukuthi bebesesaba ukuthi khona abantu bazatshaya. Batshayiwe, kukhohle ukuthi abantu laba bathumeza abantu bazobatshaya lapha elokhuzeni koBulawayo. Bahambe kathesi besiyangcwaba kathesi uTsvangirai, bafika bababhuqa futhi. So nxa behlala bebabiza babe bevizela ukuthi bezobatshaya, yikho bengahambanga besesaba ukuthi behambe khona ngale because bayabatshaya. Naku phela sebekutshengisile ukuthi batshayiwe ngulamanga yini, batshayiwe phela kathesi kuthanga. U-acting president uDr. Thokozani Khuphe wehlile ukuthi khona ayevalelisa upresident wakhe. Isimanga esinjalo
Pho manje kwenziwani ngakhonoko baba Ncube? Kuyahlala kuliwa kumbe kuza liyahlala phansi lizama ukulungisa?
Into yakho na kumele ilungiswe, sivile ilungiswe ngomlomo, kungena violence, uyabona? Thina sivile we employ ama leaders ethu ukuthi khona azame ukuthi into leyi beyilungise ngomlomo, behlalisane phansi sivile kuhle kulungisane inokukhulunywa ukuthi iway forward eyiyeza kwenza ukuthi khona se kudla izanu PF yiphi? Because yithi siqoqoxela ukuthi thina sibe waste energy sisilwa sisodwa izanu PF sibukeli ngale komfula. Liyabo ama elections akathesi asikatholi isikhathi sokuthi thina sikhankaze senzeni, but abantu basibona siyalwa siyalwa liyabo. So kumele ukuthi thina ama leaders that we employ them ukuthi azame ukuthi ahlale phansi bebone ukuthi into leyi bayikhulumisa iyangaphi. Bonke aba leaders ethu o Dr. Thokozani Kuphe, bonke Chamisa omdzuri olav momoyo konke ubhebhe bebhlale phansi sivile labo SG omonzora ogudu kuhlale phansi sivile kukhulunywa ukuthi asibambaneni sibe MDC leyani yakudala.
Kodwa kungenzakala yini Ncube?
Yisi sifiso sethu ngoba akusisi ndawo ukuthi sibe sidonsela ngapha sidonsela ngapha ngoba sesakubona ukuthi khona kwasisa ngapi ama splits wonke we MDC esiwazi yabo. Ngoba bonke abantu bona base ba splits base bependukile fulfill ukuyi alliance yabo. So siyabona ukuthi ukumotsha isikhathi sabantu bezimbabwe thina sikwanisa ukuthi into sihle siyilungise kathesi yabo. Non violently sikulungise kuhle njengezizalwe ze MDCT and try and shape our party forward kungala kuchayana kungela kuhloniphane abantu bonke bona ababa bayachaba abantu chamisa nxa labantu bayachaba abantu kumbe labanye abantu abatshela ukuthi we are coming to talk so that we can move forward as Zimbabweans.
So kulabanye phela abakhuluma lapha besithi uMagubheka bekezele njalo ayehlisa inhliziyo abesengena kuchamisa khona mba kulinale ngokuthatha njalo ngaba njalo
uyabona ukuthi uMagubhe nguye phela onguye uacting president ome uthi nganguye umthatha izidambu ukuye yena uMagubhe ukuthi khona azitholo lokho mina ngeke ngikutsho siyacina omnye sengapha omnye sengapha nxa sesilanda izanu thina sisiplitile izanu ikho ekufunayo khonoko.
Lo ngumnumzala Muzi Ncube unobhala jikelele webandla le-MTCT kwele Melika ubekhuluma le Studio 7. Omunye njalo umlandeli webandla leli umnumzana Ian Spanda uthi uMagubhe kabambane loChamisa ukwenzela ukuthi banqobe ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Njoba sesiya kuma-elections so uMagubhe akame kancane akabekezele ngoba umsebenzi esibhekane nawo mkhulu kakhulu. I-number one priority ukuthi sikhiphe izanu, singakhiphe izanu kulapha izinto zonke zizolunga ekhaya laphana. Okwamanje kabekezele engagidimisa isikhundla kafake abantu phambili ngoba umsebenzi wakhe ngowabantu ngokuthi abheke abantu kafake intando yabantu phambili ngoba abantu manje bafuna ukukhipha izandla. Lokho okunye okwezikhundla sizokubona fana uChamisa unesupport eningi kakhulu so yena akabambane naye khonaphana noma ngaba ngumsebenzi kaChamisa kuright kulungile but into eqakathekile ukuthi ababambane. Okunye sizokubona uhamba kwesikhathi kodwa manje singabambana as a team siyawina. But manje ngihamba evula eyinye ngale evula elinye isicembu lena khona kuyana kulapho izanu ezoziwinela kamnandi khona.
Ye kodwa ubona behlangana sibili behlala phansi behlafuna udaba
lona lapha so okay lapha sokufuna umuntu okhaliphileyo sokufuna ukukhalipha lapha njengomuntu osekhanyasi umama sesekhulile ingqondo zikhona ukuhlakanipha kukhona nokukhalipha kukhona sokumele ukukhalipha laphana bakhulumisane kahle kahle izinto ziyoniwa ngomlomo zilungiswe ngomlomo. Singahamba siyavule enye iphathi ngale sokumoshakele kakhulu sesinikeza izanu futhi another 5 years abantu bakithi bahlupheka sesidiniwe abantu sebediniwe ukuhlupheka manje into esokumele sikhangele nayo manje ukuthi siyanqoba izanu nabantu bakithi abantu bakwamthakazi asihlanganeni sikhiphe izanu embusweni.
Kodwa ukuthi uMagubhe angavuma sibili athi ye wothi mbamba lojakala
yebo khonapho kunobunzima obukhulu kodwa mina ngokubona kwami bengakhulumisana kahle kahle zonke uMagubhe kudala ekhona lapha bengakhulumisana kahle kahle ambonani izinto zingalunga bakhulumisane kahle kahle babonisane sifake abantu phambili izikhundla sonke siyazifuna siyakwazi wonke umuntu uyafuna isikhundla kodwa asikhangeleni umuntu onganqoba sifuna ukunqoba manje into efunekayo ukunqoba sifake abantu phambili.
Inqaba emaqamqamu kanje ubona ngazani kuyahamba njani kukhetho?
Ngoba maqamqam kanje kunzima manje sasivulela izanu yaselebrate izanu yasihambela izanu yaziwinela nje kodwa uMagubhe mina nyamncenga mina ngithi uMagubhe akangaphumi abakhulumisane sincengane ngoba manje into siyifunayo izanu sifuna izanu iphele iphume iphele kungena abanye sasidiniwe.
Kodwa ke nxa sesigangela njalo kulabanye abathi wephulwa isisekelo sombuso sebandla ngakho ke akumelanga ukuthi uChamisa abe lokho ebambile konbana wena ubona njani kono?
Hayi ukuphambanisa uphambanisekile. Umuntu waphambanisayo wonke umuntu uyenza iphutha, uThonkira usebenzile kakhulu. Kodwa wenza naye iphutha njengabantu bonke, naba presidents bonke bayenza iphutha. Umuntu waphambanisayo ngwaye phambili, owa nominator uLokhuzeni owakhetha uThamisa noMdzuru ukuthi babe ngabasekeli. Kulapha alokhuza khona waphinda khona labana waphambanisayo kodwa sokhaswa kwadlula umuyi sehambile manje osokusele ukuthi thina sale sikulungisa khona kya ukuthi hayi manje lokho sokwenzakele asiqhubeke nomsebenzi phambili chambe lo bani nana lo sekhona uThamisa akabambanisa abantu noma amakhuphe akabambanisa abantu khona phabona bayi 2 abahlale phansi beletha behlaba bafaka abantu ndawonye umzabalazo lo umkhulu kakhulu ufuna abantu
vodloza njengoba ulilunga le MDCT akunika abantu umlayezelo wokuthi kubenzeni sibili
ngithi abantu abamanyane abantu ababambane sonke siphume ngobuningi siyavota siyikhiphizana akusela ngenye indlela izani yaphuma nalabo abangaphandle omjuri naye futhi naye kangeni ngeze naye futhi ekhaya laphana sihlangane sibaningi sonke izani siyikhipha
lo ngumnumzana Ian Spanda isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seAlberta kwele Canada ubekhuluma le Studio 7 Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi yi-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement ithi isiqale ngesiqubu esikhulu inhlelo zayo zokulwela amalungelo oluntu kwele Zimbabwe. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda usithulela lolu daba.
Abenhlanganiso le bahlezi betshengisela esigodleni sommeli weZimbabwe eBhilitane, besola umbuso weZANU-PF, abathi uhlukumeza abantu kwezombusazwe lokwephula ilungelo loluntu. Unobhala obona ngokwethulwa kwemibiko kulenhlanganiso, uMnumzana Thembani Dube ulandisa ngembali yayo.
Mthokazi omuhle ondlela zimhlophe imbali ye-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement
iqala kusukisela ku-2014 ingamalunga emthokazireview.com ase-South Africa, Botswana, UK, Canada, Mthokazi. And then ngo-2016 ekupheleni kwakhe, ekuqaleni kwa-2017 amalunga la aseguquka ke asesiba yi-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement. Yiyo ke imbali ye-1893.
Seziningi inhlanganiso ezifana lale, njalo zilenjongo ezijiyeneyo, ezinye zisebenza namabandla ezombusazwe. Udube uchazisa umehluko ngale inhlanganiso yakhe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement iqakathekisa kakhulu umuntu wakomthokazi, hatshi izinhlanganiso zakomthokazi, umuntu wonke wakomthokazi ukuthi abe lelungelo ukuthi abe phakathi kwayo i-1893, kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla. Amabandla siyasebenza lawo entweni ezigoqela wonke umthokazi, kungakhathalekile ukuthi umthokazi ukuliphi ibandla. Yikho lapho i-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement egxile khona.
Inhlanganiso le kukhanya isilenhlelo eziningi ezijiyeneyo ezenzayo kwele Zimbabwe langaphandle kwelizwe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement isisebenze imisebenzi efana lale, ukugqagqela eGatade, uncedisa ngamabhasi emikhosini emikhulu efana leGatade, Zilikazi Day, ukhupha abafana ababebotshwe ngomgabe emajele akhe, ukuncedisana leqembu leSouth Africa elidlala kwezomdlalo wegenocide iloyikho, ukudemonstrate ngegenocide eMatabeleland eSouth Africa eUK. Okwamanje sikhangelele iconference ezoba khona kwele Bhilitane lapha mhlaka 12 May esiyi-USE esiyilungiselela.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngaphandle kwelizwe zithi sezikhathele ngenhlanganiso ezibunjwa ziphelele emoyeni. Kambe le ekadube ikusasa yayona iminjani?
Ikusasa ye-1893 Mthokazi Human Rights Restoration ibukeka kuhle kakhulu ngalezi zizathu. I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement ikhangelele ukubuyisela amalungelo abantu ngendlela ayeyiwona. Ngokuqala amalungelo lawo akhathalekile ukuthi ubani kuyiphi i-organization, ubani kuyiphi i-organization. Okwesibili ikhangelele ukuthi abantu bazincede ngaleyo ndlela ikusasa lethu.
Abantu beZimbabwe bahlezi bekhala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe, ikakhulu amabandla ezombusazwe aphikisayo asekhankasela phela ukhetho. Lo nyaka leli lizwe likhala ukuqhuba ukhetho olukhulu lokudinga umongameli welizwe omutsha lamalunga edalela ephalamende. Inhlanganiso ezifana le 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement zikhanelwe ukuba zibe ngamehlo lendlebe zikaZulu zibone ukuthi amalungelo abantu akahlukunyezwa. Imele iStudio 7 igama lami Ezra Chisa Sibani.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Le iStudio 7 lisizwa siphuma singapha eWashington DC. Wezemidlalo iqembu lenguqu LFC Platinum seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka wamazwe akwazukazi leAfrica weCAF Champions League. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum likhutshwe kumncintiswano lonyaka owe-CAF Champions League ngele-Club Desportivo Primeiro de Agosto ngemva kokunqotshwa nge-5-1 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo edlalwe yilawa maqembu kusigaba se-preliminary round yalo mncintiswano. Umdlalo wakuqala odlalelwe elizweni lase-Angola ensukwini ezedluleyo uphele iqembu le-FC Platinum linqotshwe nge-3-0. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi bekuvele kungekho lula ukuba iqembu le-FC Platinum lidlulile kusigaba esilandelayo ngemva kokunqotshwa nge-3-0 kwele-Angola.
Yebo, i-FC Platinum idlale namhlale iqembu le-Angola, kodwa ngokubona kwami ibingasoze yenelise abakwenzeleyo khonoko bazamile, ngoba kube kuzaba nzima ukuthi bephendule amagoli engaba amathathu aluba bahamba maybe banqotshwa ngelilodwa kumbe ngamabili, kodwa amaqaqa amathathu kube kuyaba nzima ukuthi bephenduke.
Lokhu ngokwesibili ukuba iqembu le-FC Platinum liphelelwe ngomphako lingakafinyeleli kusigaba sezibaya esomncintiswano okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Iy'ngcitshi zomdlalo wenguqu zisole iqembu leli ngokungalungiseleli ngemfanelo ukuyadlala kwele-Angola njengoba liqhubele lawa malungiselelo lisedolobheni lakoBulawayo elilesimo somkhathi esihle kunokuba liye emadolobheni alesimo somkhathi esifudumalayo abalisayele wange ele-Triangle kumbe e-Kariba ngoba kuyiso isimo somkhathi esitholakala kwele-Angola. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lapho sikhuluma khona lani balaleli. Usithandekile Mhlanga uqhubekela phambili ngokucubungula ingxabangxoza ekubandla le-MTCT kulandela ukubhubha kwayengumkhokheli walo uMnumzana Morgan Tsvangirai ngeviki edluleyo. UMnumzana Ntandwe Nyanda yomkhonto Khumalo umqali wesiziba.
Besikhangelele ukuthi abantu bahloniphe umufi, bese kuthi ngemva kwalokho kulapho soze ngayenza khona into zabo. Kodwa nje indlela okwenzakale ngayo lakhona uMoyo Tsvangirai ubeqanje njengelinye lamaqhawe aseZimbabwe, ubuqhawe bakhe ngeke busabonakala ngemva kwalokho okwenzakele, ngoba sibona labantu nje abakade besondelani kangaka le-MPC beyipha izimali zokuthi yenze imicimbi yayo, kutholakala ukuthi abaselalo ithemba lokuthi bangaqhubeka le-MPC beyisiza, ngoba udlakela oluvela phana ukhulunywa namagama abuhlungu enza ukuthi olunye uhlanga lisele sengasaphephile elizweni laseZimbabwe. So asithandi ukuthi kwenzakala into ezinjengalezo, njalo besikhangelela ukuthi uMnumzana uThamisa kuzaba khona maybe i-statement azazikhipha egxeka udlakela olunjengaloluyana, kodwa-ke kuze kufike manje asikamuzwa ephefumula, asazi kumbe ngikhona usazephefumula.
Njengoba sithi abaningi basola kakhulu njalo kungenza ukuthi bechedele emuva bengakhulumi bengasaxhasileli bandla, ubona ingani ihlekana labantu nje lingawonisela wonke umuntu ukuthi zonelwa mvuyini?
Sokungenzakala ukuthi zonele mvunye, ngoba-ke esikunanzelelayo ukuthi i-MDC ayithandwa kuphela eZimbabwe, libandla nje elithandwa nje umhlaba wonke. Ngakho amagama anjengalawo siwabona esefakiwe laku-social media echazwa langesilungu ukuthi ubani lobani akazizeli ukuthi kuyini okwenzakeleyo. njalo nama videos angkhona akhona so khona kuyana mama kuyesisa izinga lebandla lokuthenjwa kwalo lokunandzelelwa kwalo labantu abafuna ukuncediza ngokwezimali bagcina labo sebesetha emuva ngoba besaba ukuthina nabo sebekhulunywa sebeqanjwa ngamagama ukuthi laba yibo laba abafanda iphathi yodlakela so lokhu mama besikhangelela ukuthi inkokeli zona ngathi asebeqale phansi kwaba lamazi abakhiphayo begxeka udlakela okwenzela ukuthi nalabo abakhonsela izimali zabo bazibone bephephile ngalezo zimali zabo.
Yes, sibonge uMnumzana Nyandayo Mkhonto Khumalo lapho besixoxa laye. Njalo siyazi ukuthi ecingweni silo Nkosazana Precious Nkomo Gugulethu. Siyakwamukela kuhlelo Mankomo.
Nami ngiyabonga ukuthi lingithole ecingweni. Ayi, lokho okwenzakalayo kuphathi MDC akulunganga vele, kuyalulazisa iphathi. Kubi kakhulu vele. Ah, njengoba sesifona kuma-videos uThokozane echaya khona ngale mthembu dala ngalandela ama-post bathi bengalandeli ubengavuya emhlanganweni yena sefuna ukuthi ezinike isikhundla ena njengomongameli uTsvangirai ebhubhile nayezo sukungena so kuthi abantu bebemthaya besithi sifuna uTsvangirai nakashiyane lakho kuyakhanya ukuthi abamthakazeleli kukhanya abangifuni yena ngabuya yehla lapho esihlalo neshiyane lepolitiki
khuluma lokhumla ngcuba ngisehlabron iye ngithi njengoba kade kulilanga elikhulu izolo kungcwatshwa upresident we-MDC umuntu okade qakathekiswa kangaka wasungula leli bandla le-MDC so sile simanga ngokwenzakeleyo ama-youth eyo-MDC esetshaya abantu emngcwabeni bengalanhloni silokuzibuza ukuthi kanti kungani kusenzakala khona lokhu besebetshaya umakhube befuna ukumlimaza kabuhlungu emngcwabeni bengazikhuzi bengelanhlonipho kambe phakathi komphakathi ongaka kambe njengoba kuyiphathi nxa sikhangelele bekutshaywa abantu bephathi ye-MDC betshaywa ngamalunga e-MDC siyakwazi ukuthi ibandla ngebandla lile lapho elihlangana khona lifundisana kumbe likhuzana kumbe lixazulula imbangela ezimbi phakathi kwebandla angithi so njengoba lapha besemngcwabeni belabantu abahloniphekayo president labanye abavela kwamanye amazwe bekungani ukuthi nxa kulokuthi bebelensolo mayelana lokwebandla le-MDC bethi nxa sebeku-congress kumbe sebeku-meeting basifisa ukubana kwenza u-meeting kungadlula umngcwabo bayekhuluma insolo zabo balungise lokho kulokuphablisha i-fighting enyanyekayo kangakaphakathi komphakathi enje umama Makhuthi asikokothi uyedwa ulabalandeli abamlandelayo abamsupportayo uChamisa laye ulabakhe abamsupportayo konabo abakhiphe i-youth yokuthi ichaye uMakhuthe i-youth kaChamisa anti abonti ngezinye indlela sokutshengisa ukuthi MDC siqamukana phakathi thina maNdebele silokho sizibuza ukuthi kanti right iZimbabwe yethu yiyiphi.
Leyo yingxoxo labalaleli esixoxe labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukazile VOA Ndebele. Sicela njalo ukuthi like lethule elikufisayo nxa sikhangele i-commission ye-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi khonokho kwenzakala kobulawayo lokwenzakale eGwanda abantu sebengani bajinga sibili bekhuluma ngakhonokho okwekukura hondi so ke lithini ngakho asixoxeni khona manje sifuna ukuzwa ngani ukuthi linavele likubona njani khona lokho so ecingweni lapha ngizokuthiwa kulo baba usecingweni khona manje ngilobani ecingweni
ulo ndaba ezifuyane.
Yebo Fuyane, kunjani baba?
Ngiyaphila mntu
ndazi. Ngiyaphila kakhulu. Kunjani lapho khona?
Hayi. Ikuncenga baba elizweni lakithi.
Yes, siyabona lapha ke abantu bathi ngalapha ikhulunywa ngodaba lwe-ground lolu ku commission lay. Ungathi ngakhona kho.
Ngibona bokungekho necessary ukuthi i-commission le ibuye izo addressa abantu bakobulawayo. Kume ngithi abamathebeleni ngalolo daba ngoba into yakuqala vele kufuze kube nomlamla nkunzi uphephetheta akulanto angayidiscussa le victim ngakube nomlamla nkunzi umuntu oneutral ozenelisa ukuthi angakhangela iside kodwa akhangele umumo owenzakalayo le solution a way forward to that issue
kodwa ke abakho emsebenzini nje ukuthi bachaye job nje kuphela emfowethu
engubonayo futhi bakhona ngenjongo yokuthi ngoba kule kukhanya kule mali phela lapha bavele baqonde ukuthi bajonge ukuthi bafuna ukunonisa izikhwama zabo dan ukukhangela the issue egugurawund lokuthi khona khona singayisolva njani, singayi-addressa siyithini. After other otherwise ngenxa yokuthi they are the perpetrators bona ngokwabo ama-interest ngawabo, and akula guarantee yokuthi whatever sikukhulumayo thina bazakufikisa njengoba kunjalo, ngoba bathunyiwe laba bantu basemsebenzini.
Mhm. So-ke ubona ngazani pho abantu nxa bethinga kangaka kwagcina ungasaphumi lutho phela mnumzana, awuboni nje?
Engikushoyo ukuthi ukukhulunywa kuyafuyadingakala ukukhulunywa, kodwa asifuni i-perpetrator ukuthi azokhulumisana lathi. Kungadingwa kwangcono kube le inhlanganiso, kumbe silabo-AU, silabo-SADC, se-United Nations, inhlanganiso ezi-very neutral to this issue, kodwa ezaziyo iqiniso, ezaziyo ezilama-affect ngokwenzakalayo. Babuye-ke sikhulumisane, then kube le-way forward, not onguye kanye-kanye owakwenzayo, ngoba idombo sidinga umuntu o-neutral nxa ukuthi uzolamula izinto ekhaya, abe ngumuntu okuthi uyabe sazi imbali ngalabo laba abalandileyo lalabo laba aphuma khona athule khona ukuthi senzani, hhayi ukuthi umuntu oyingxenye yalabo bantu abakwenzayo ukuthi akhulumisane lathi. Akula nto ayikhulumisana lathi, ngoba lowo muntu uzovusa amanxeba amadala.
Kodwa kuyaphetha ngani manje mnumzana?
I-courage elokuzeni engakhuluma ngakho yikuthi mhlawumbe okuqakathekile ukuthi yena uphephephetha nxa evele ayenesifiso ukuthi leyo nto ilungisiswe. After 38 years kudingwe a-neutral board. Lawa ama-neutral board like as I have said previously ukuthi wena bona le-AU le-SADC ilama-leaders ilenkokheli abaziyo kakhulu well versed ngelokhu information ezakala eZimbabwe ngesikhathi seGugurawundi.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Fuzwa, ungathina kusasa mnumzana.
Ngiyabonga mntu omdala.
Ye, uthi sithathe omunye ubaba lapho secingweni. Kunjani mfowethu? Silobani ecingweni, sakubona baba. Halo, ecingweni silobani? Ye, kungani ucingo lwakhe alungene kuhle. Kodwa sike sibone abantu abasithubezele imilayezelo lapha. Ugarutala Jackson uthi sabona Dube, kanti sokuleli hlelo yini ebusuku. Ye, ngo-6:30 eZimbabwe silohlelo lapho kuyo ngo-11:30 e-USA. Ye, ngizokuthiwa kukhona lapho kwaba ecingweni. Kunjani khonapho ecingweni? Nilobani bantu ecingweni khonapho? Hhayi, kukhanya ngazani-ke ucingo luyamhlupha. Usimi ngenkosi Mr. Mpofu uthi morning, I'm watching from eBotswana. Upamela Khumalo laye uthi ndivuka njani. Uzobuya-ke lokhethiwe Bhebhe uthi lam sengimangele ukuthi ebusuku kangaka. So abangazange bezisa iy'hlelo zethu lezi, siyachaya kuradio, sishaya la kufacebook entweni ezinjalo. So-ke ngu-6:30 Zimbabwe time, lapha emelika ngu-11:30 xa sikhuluma ngesiNdebele. Kuzobuya-ke uStanford Angel Nkomo uthi livuka njani lonke, uthi simfonele. Kuzobuya la-ke futhi uBrian uthi abethelayo uthi hayi nxa lesikhathi limfonele. Kuzobuya-ke lo Nqabeni Dube uthi Dube baba linjani, ngibukele ngisethembisa kwele South Africa asiqoqeni. Siyabonga kakhulu-ke mnumzana Nqabeni Khumalo. Kuzobuya uNorin Welsh usakhile liline bathi sibukele Dube, ngiyabonga kakhulu. Umsunduzwa laye ukhona uNdlovu uthi lami ngikhona mpela esitikini bafowethu, ngisethembisa. Usakhile uphinde bhale lapho ethi eMatabeleland abantu be-MDC ngeke linuke futhi. Aso silivotele. Kuzobuya-ke uSinosiphi Ncube uthi sihamba lo mtwakazi manje okuningi lokhu asilandaba lakho. Siyalizwa kakhulu. Linzi S. Hammond uthi problem nguchamisa, ufuna ipower kakhulu. Yebantu nakho-ke uyakhuluma. Upamela Khumalo kebesebhalethi voti zaphu. Kuzobuya uRaymond maphakathi uthi hashtag diaspora vote please. Sifuna i-diaspora vote nxa kunje. So-ke hhayi, siyabona ukuthi isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye. So sokumele lami ngithi zwe ubaba osecingweni ngiyakuzwa, kodwa awurespondi nxa sikudinga khonapho. So singazithi uhamba njani lokhu khona ecingweni. Hhayi, kungazani isikhathi sethu sesihambile. Singakehlukani-ke zulu kandaba, sesikhangele indaba ebesikhokhela. Omunye wabakhokheli bebandla le-MTCT uthi ukulwisana kwenkokheli yebandla leli sokufike kwisigaba esibi kakhulu. Kodwa-ke omunye njalo uthi konke lokhu kungaphela nxa unkosazana Thokozani Khube engasebenza ngokuthula lomnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olibalisayo ngoGibbs Dube. Bye bye.